So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthaka zomuhle ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuNtulikazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wakwele Iran usefikile eZimbabwe kuhlandla lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi leAfrika. Ongumdlali wenqindi olodumo uFloyd Mayweather usethayanise abantu amakhanda eZimbabwe. Kulandela ukugqoka kwakhe isikhava esilembala yeflegi yelizwe esisetshenziswa yiZANU PF ngesikhathi efika eHarare namuhla. Abe-CCC balokhe bekhala ngokuthi imihlangano yabo ilokhe ivinjwa ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Seyed Ibrahim Raisi wakwele Iran usefikile eZimbabwe kuhlandla lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi leAfrika. Uhambo lolu lwenziwe ngesikhathi abantu abanengi bekhonona ngokuthi umbuso wele Iran ngochuku njalo wephula amalungelo abantu ikakhulu labo abaphikisana laye. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lolu hambo aluqalele kwele Kenya waya eUganda ecinela kwele Zimbabwe lubikwa lujonge ukuqinisa ubudlelwano kwezomnotho phakathi kwelizwe lakhe lamazwe awezekwazi labensundu. Ekhuluma lentatha lezindaba esigodlweni sikamongameli weZimbabwe eseState House, umongameli Raisi uthe ele Iran lizimisele ukusebenza ndawonye lele Zimbabwe.
Esesifundile eIrani ukuthi lapho silwisana lenduko zethu ezilethwa yizitha zethu ukuba sithwale nzima kodwa siqinisele njalo sithemba uNkulunkulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa omamukele esilindweni sedizamchina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare uthe ele Zimbabwe lele Iran ngamazwe aphansi kwezijeziso zomnotho ezawethweswa ngamazwe angentshonalanga. Ngakho ke kubalulekile ukuthi bafunde okunengi emazweni akusimo sinye labo anjenge-Iran.
We, into the victims of Western sanctions,
kuqakathekile ukuthi thina esaphiwa izijeziso siyakhulumisana, basinika izijeziso abafuni sikhulumisane. Ngiyathaba ukuba siyakuvumelana nalokhu lomongameli we-Iran.
Umongameli ubike njalo ukuba ele Zimbabwe lele Iran alobelana izivumelwano ezifika amachumi amabili kwezomnotho. Uthi ele Zimbabwe lokhu lifunda okuningi kakhulu kwezemchini yakulezinsuku isuka kwele Iran. Kunje uthi amazwe amabili alobelana izivumelwano emsebenzini wezokulima, ezokwemba lakwezinye inhlangothi zokuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa incitshi kwezomnotho efundisa ikolishini ye-University of Zimbabwe kuzifundo zamabhizimusi, uNkosikazi Patience Moyo uthi ele Zimbabwe lingabe selizama ukudinga abanye abangani ngemva kokungazwani lamazwe athuthukileyo anjengeMelika.
Kunokwamukela kakhulu abangani abangathandaniyo lamanye amazwe afana nalabo America, labo United Kingdom.
Kodwa incitshi kwezombusazwe uMnumzana Bekezela Gumbo esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ele Zimbabwe lizama ukukhanga abanye abangani ngemva kokwehluleka ukukhanga ubudlelwano lamazwe afana labo Britane lamanye.
Into eyokuqala umesinazela ukuthi Iran labo Russia kususela kudala kususela umgabe babekhona. So ayisikho ukuthi ngumnangagwa kathesi usegijimisa u-Iran labo Russia. Umnangagwa ugijimisa i-America le-Britain ufuna ukuthi ebuyele u-America le-Britain. So laba o-Iran labo Russia ngokubona kwami basebenzisa ukuyethuzela i-America ukuthi ma engasasamukelanga sizanike i-Iran.
Ele Iran njenge Zimbabwe liphansi kwezijezo zomnotho zakwele Melika lamanye amazwe athuthukileyo kungenxa yokwephula kwalelo lizwe iziqondiso zokulawula umsebenzi wokulungisa kwezikhali zombhubhiso ezanyuclear. Ngimele isitu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Owaye ngumdlali wenqindi olodumo uFloyd Mayweather oyisizalwane seMelika usetshanise abantu ngamakhanda eZimbabwe kulandela ukugqoka kwakhe isikhava esilembala yeflegi yeZimbabwe esisetshenziswa ngabantu bezanu PF ngesikhathi efika eHarare namuhla. Abamabandla aphikisayo bathi usethengwe libandla lezanu PF. UMayweather othi uzenceda abatsha abakumdlalo wenqindi leminye ulethwe eZimbabwe lilunga lezanu PF umnumzana Scott Sakubukanya ongomunye wabantu abaqanja kudocumentary yeAl Jazeera elesihloko esithi Gold Mafia okuthiwa bathengisa igolide engudlu kwele Dubai. Okwamanje uSakubukanya uncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ekuzanu PF. UMayweather kakhulumanga ngobudlelwano bakhe lebandla lezanu PF. Waziwa njengomuntu ophanda imali ngendlela ezitshiyeneyo. Aba kubandla lezanu PF bathi kabamsebenzisi emikhankasweni yabo yokhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Belief Gawule okubandla leli uxoxelo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina mboni bubi ngakho kambe yalesikhava lesana Gibbs ukhangele phela sihlaye embala yefulegi yeZimbabwe awuboni ifulegi yeZimbabwe naleyana okuthi ngabe komdokisa isikhava lesana kulantweni abantu nje bamthakazelelayo indlela bamthakazelelayo uyaresponda futhi ngendlela eqondileyo ebantwini abamhlangabezayo bemthakazelela akulilungelo lakhe futhi Gibbs ukuthi yena efuna ukukhankasa kumbe efuna ukwenzani kuba lapha ngakhankasa khona anti nayo ilelungelo lakhe ngumuntu ukuthi ngathi uyina kuthakazelelayo ayekhangela kona phezimbabwe bone akubonayo bekuthi sikhathi phela Gibbs umuntu uma evakatshela ilizwe ungakhohlwa ukuthi ilizwe leli kathesi mina ngasikhuluma ngalo ilizwe elibuswa uhulumende ebuswayo ngowezanu p f kodwa ungamangali noma ungambona ehamba labantu bezanu p f sokuthi awukhankasela izanu p f hhayi ayisiko konoko kodwa bekulilungelo lakhe njalo ukuthi ebonakale efaka senzana isikhava ethise sigqokwa ngumongameli.
Ye, kodwa-ke abakubandla lesi silamanye bathi khonoko ukugqoka isikhava lesi kutho ukuthi sekhankasela ibandla lezanu p f njengoba kwisikhathi sokhetho. Wena ungathini ngakhonoko?
Angivumelani labo ngoba isikhava sodwa sona siyisikhava hhayi asiyo campaign isikhava. Isikhava yimpahla egqokwayo kithi njalo isikhava lesana njengoba ngithitho ukuthi sihle ngoba sile mbala yefulegi yeZimbabwe okuthi ngiyambona isihlupho ngakho khonoko kodwa ukuthi abantu basanda ukuthi phakathi kwento yonke abayile kuzayo bakhiphe okunye ayeza abantu kami bazithokoba njani kithi hawu bantu sokutheni kathi shiwa eyi hayi into zakhona ziyahlupha mpini.
Ucabangela ukuthi yena angafike yenzeni kwele Zimbabwe ukwenza ukuthi engagconwanga abantu ukuthi ubambe lokhu kumbe akumelanga abambe lokhu?
Ye hayi kona Gibbs mina into engiyibonayo ukuthi anti buya kathesi ngesikhathi kukhankaswa kuyisikhathi sama-election ye yikho abantu bekhuluma konke khonokho kodwa-ke yena hhayi amboni ihlupho Gibbs njengoba kona kwakwenzileyo Gibbs ngibona ngani kunelungelo lakhe ukhululekile ukuthi eyenze iloba yini hayi afise ukuyenza lanxa igqoke isikhamba sikamongameli wajida kuqondile Gibbs ngibona kule into kuyinto enhle kakhulu mina nayenhle.
Umnumzana Belief Gawule libandla ngowebandla lezanu PF. UGibbs uxoxe njalo lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-Triple C yena othi kuyayangisa okwenziwe nguMayweather lebandla lezanu PF.
Hayi umama engavuka ahambe ngenyawo Dube ngendlela omazi ngayo. Ukugqoka isikhava kutsho ukuthi you endorse iregime yeZimbabwe, kutsho ukuthi i-abuse yamaZimbabweans on Zimbabweans by the regime ekhokhelwa yibandla lezanu p f elikhokhelwa ngubaba Emmerson Mnangagwa awuyiboni. Awukuboni ukuhlupheka kwethu, ukukhala kwethu awukuzwa, uyaendosa ulandaba lathi ule ndaba lezanu p f.
Kodwa ngokubona kwakho ubona zanu uyakwazi yini ukuthi isikhava ngesani.
Mina ngibona ngathi akula umuntu ongakwaziyo ukuthi sihluphekile baba uDube. Akula umuntu ongakwaziyo iZimbabwe leyi isisaziwa zonke indawo emhlabeni nje kuyaziwa lobu vakatshele America uvakatshile. Umfowethu ke wavakatsha uthi bebengavunyelwa ukuma phandle bona beZimbabwe kuyavakatsha ngoba bengabaleka. Babe balekelani kanti. Babakalekele ukukhona ukuhlukunyezwa iregime. Kuyavela kubo CNN kuyavela ku Al Jazeera the way amaZimbabwe ahlupheke ngakhona. So sibone ngathi uMayweather uyazi yena ukhetha imali udlula ukukhetha thina impilo zethu zabantu.
Umlayezelo bani ungamnika wona uMayweather la? Ungamtshelani?
uFloyd Mayweather umlayezelo engamnika wona ukuthi Floyd Mayweather nga ungaphuma kule hotel okuyo khathesi ubhode nje mawuse Harare ubhode nje duza uyikhatshani Harare nje idorobho lilodwa ubone indlala lokuhlupheka kuse Harare ubone idilapidation ese Harare ukuthi akusona into elungiswayo yonke into imoshakele ngesimanga sakhulumende wezana uPF nga ungenza njalo Floyd Mayweather isikhalo sethu sesiphuma emlonyeni wa akho siyazwakala kakhulu kulesikhalo sethu siphume emlonyeni wami ilizwi lakho lokuthi Floyd Mayweather lingahambisa isikhalo samaZimbabweans khatshana kakhulu.
Ye, ungamtshela nipho ngesikhava.
Isikhava into embi Floyd Mayweather. Of course iflag yeZimbabwe, but iflag yeZimbabwe esetshenziswa yi-oppressor, i-oppressor eZANU-PF. Okakathesi iflag yeZimbabwe ayireflect okumele ngaya kureflecta. So ngakuya ngathi ngaya isikhava leso uyasikhipha uFloyd Mayweather asizwele thina abantwana beZimbabwe esihluphekile.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotsha ngowebandla le-Triple C. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Ambrose Sibindi ocubungula ezombusazwe futhi engowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Kuyimpendle ukuthi sibe lomuntu onjengoFloyd ebuya lapha eZimbabwe ngoba khona okodwa kwenza ilizwe lethu abanye abancane ikhaya belikhaya njengelizwe elingathi ilizwe elikhaya umuntu ongalivakathela. Kodwa-ke kungumnyama ukuthi enjalo ebuyile silethemba lokuthi ilizwe lakhe lizathatha i-advantage ukuya kwakhe lizama ukuthi zezimbambeke kakade kwenze ukuthi adonse abanye abazabuya ngoba eqinisweni nxa ukuya abantu abanjengala abanelizweni kwenza ivalu nje elizwe ikhansile phezulu njalo sokungayenza ukuthi kukhanga abanye esikhathina abangafisa abantu abathathe kubana babuyela and ukuza kwabo sokusebenzisengxayele lizwe ibe nenhlanhla ukuthi abanye abantu abanama-investors sebengale-interest ukhawu njengoba wavakatshela abantu abanikesiye bonke ezimbabwe kudala kungaba nje into engasetshalathi nxala siyaziphatha ngendlela eyiyo into engahliswa.
Ye, kulabanye abakhonona ngokuthi bambone ezegqoka isikhava esinjengalesi esijale ukugqokwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Wena ukubona njani khonokho?
Well, eqinisweni ukuthi ilizwe lezimbabwe lengubasi linohlupho lokuthi abantu babuya lapha ilizwe lofana liyathanda ukuthi abantu liba-abuse manjezolobale nesikhiwa liya-abuse abantu ngoba ukuthi umuntu ebuye all the way sebuya khona segqokisa isikhava sibona ungathi ibandla lezanu-PF naba seliphambanise ekutheni selifuna ukusebenzisa lolu ndoda ukuthi leyo muntu oyingqindiwazi wayo umhlaba wonke ukuthi lizame ukukhampina kodwa-ke likhohle ukuthi akwenza njalo abancedisi lutho benza abantu babe lo mbuzo ukuthi umuntu lo uzibuyele lapha ehamba nge-business ethile akufanalanto sabeseneze asisayi-phonical figure ephathi ethile akamekele kwenze into azimali size lezimbabwe khona okwenziwa izanu-PF mna ngasona yona ibandla lezanu-PF ukuthi ungani imenze izinto njengale nga uthi la uvumele ukusetshenziswa sibona ngathi uzabulala i-image yakhe then njengomuntu ngoba ukuthi asuke all the way kuyaasezugwane esikhava sepolitical party ethile sibona ngathi uze ehlihlile sibili kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe futhi ungowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C likhala ngokuthi amapholisa alokhe eqhubeka evimba imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho. Lithi njalo abasekeli balo kanye labancintisa kukhetho lwalo nyaka lokhe behlukunyezwa ngamapholisa kanye labasekeli bezanu-PF. Kunje kubotshwe abancintisa kukhetho lwenyanga ezayo abe-Triple C abadinga ukumela iMaswingo eBend leMaswingo West edale lePhalamende abathi umnumzana Martin Mureri lophezisa igaswa. babotshwe izolo lapho beqhuba uhlelo lwabo lokukhankasela ukhetho ngokuhamba beqoqotela abantu ezindlini. Lokhu kwenzakala lanxa usikomitsha wamapholisa obona ngezokhetho elizweni ebikwa ethule umbiko wokukhuthaza amapholisa ukuthi evumele amabandla wonke ukuqhuba imihlangano yawo ngoba ukuwavimba kuyikungcolisa isithunzi selizwe. Umkhokeli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa namuhla uqhube umhlangano wokukhankasa egogwe sesame lapho athi amapholisa amphathe kuhle. Lokhu kufakazwe ngumsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Sinashamukelwe kuhle kakhulu izanu bevi bizama ukubana i-disrupt ama-program lapho esihamba khona egogwe kodwa siqhubekele phambili ngenxa yokubana i-TCCC ibandla lizabusa asosisamiswa ngubani lobani, so siqhubekela phambili ngenhlelo zethu. Sincusa uzulu wonke ubana-ke sibuye kulontshi yethu ngesunday emkopa stadium.
Ke lobani ekade liluqhuba khona ngapho.
Thina namhlanje-ke besisegogwe sasame ekugcineni-ke kwegogwe lapho besikhulumisana khona umongameli advocate Nelson Chamisa ehlangana lama-citizen aluleke inhlelo zethu njengebandla elibuya kuzokhokhela not ukubusa kodwa libuya ukuzokhokhela. Umongameli ukhulume ngenhlelo ze-TCCC ukubana sizalungisa njani udubo oluhlangana labantu bogogo ekakhulu-ke indaba yekhothoni. Iyakwazi ukubana ikhothoni lapho abantu bathengisa ikhothoni yabo ngama-$40 abanye bengabhadalwa. Thina sikhulumile ikwana inhlelo zethu zabe sikwanisa ukupha abantu more than $200 kubhelo njalo kusimusa-ke ukuthi anabalimi bethole imali ethengayo ngokubisela i-US dollar as a currency of change. Simise indaba yamabhondi ngenxa yokuthi imali engasathengiyo. Silungise indaba zenkolo zamatitsha, silungise indaba zenkolo zamapholisa, sitshintshe impilo zabo sobhuku lezinduna ezindabeni. Lonke lokhu kuyihlelo lethu-ke oluphalulwe ngumongameli endabeni yesigogo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-TCCC obexoxa lo Praxedis Jeremiah we-Studio 7. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zasendle abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks babika ukuba inyamazana zendle lonyaka sezibulele abantu abangamashumi amabili lathoba mnemunye ngenxa yokufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana lezi i-Human Wildlife Conflict. Kubika unokuthaba Dlamini.
Lumbiko wethule namhlanje isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao yena oveze njalo ukuthi phezu kwenani leli abafika phose abangamachumi ayisithupha 58 sebakhubazekile kulandela ukuhlaselwa zindlovu lengwenya. UFarao uthi uhlupho lolu lwesatshelwa ukuthi lusazomemetheka ngamandla ekuphelweni kobusika sokungenwa kwesekwindla.
Since the beginning of the year, in January, we have lost 29 lives due to human wildlife conflict.
Emnyakeni lo ngozibandlela sesilahlekelwe ngabantu abafika 29 njalo bebulawa kakhulu zindlovu lengwenya. Abafika 58 labo sebelinyaziwe zinyamazana lezi njalo sikhangelele kumemetheka kohlupho lolu phakathi kwemizi yabantu ngoba nxa umnyaka uqhubeka ziyangena zidinga amanzi lokudla.
Omunye wabakhubazekileyo baseVictoria Falls umnumzana Obethi Sibanda yena owaqhuzwa yenyathi ngenyanga kamabasa esemsebenzini wokubukisa inyamazana zendle kuzethekeli walaluka esibhedlela phose inyanga ezintathu. Ukhala ngokuthi lokhu kwenzeka lesi siga akenelisi ukuselela usapho lwakhe ngemfanelo.
Ngibona ngani inyamazana ezihamba ama 1-1 eziphambuka emhlambini kumele zithathwe ziyetshiwa kumaye amagemu khatshana o kumele zibulawe ngoba ziyabe zingasela ncedo kazibalekeli muntu.
Uqhubeke ethi lapho kuhambela khona uZulu uhulumende kufuze agombolozele ukuze kuvikelwe ingozi ezinjengalezi.
Ubulima esengilabo so bubuhlungu ngoba even kumarriage yami ngaba affected ngoba ngachawa lapha ku-growing lapha village. Amandla njengobaba ayikamiselawo akusafanani ngenxa yokuthi ngaba affected kakhulu. Uphondo lwachaya lwakwadula ibhonzo eliphakathi lomlenzi.
Phambilini kokulimala kukaSibanda inyathi yaqhuza njalo owesifazana odabuka konduna umvuthu esiswini esentubeni yomuzi wakhe. Laye wahlaluka empilo Central Hospital kobulawayo. Umnumzana Vusumuzi Masilela ongusabhuku ephakama komvuthu uthi sekuvamile lokhu njalo kulusizi.
Khathesi inkomo zomnye umuntu zingadla emasimini, umlimisi uyabuya azokhangela ukuthi zidle iration enganani. Then that person abesebhadala. What more makudle ama-wild animals? Kumele kufane umlimisi abuya akhangele ukuthi iration enganani edliweyo. Then bese usiya kuzimpacts bese bekhangela ukuthi baza compensate njani abantu.
UMasilela ukhuthaze njalo uhulumende kuhlangothi lwezimpacts ukuba asondele eduze nxa sekwenzeke ingozi njalo asize kulabo abafeleyo kanye labakhubazekileyo. Engeza ukuba ubudlelwano phakathi kwenyamazana labantu esigabeni lesi simunyu. Ephendula kulenkulumo, umnumzana Farao uthe sebehlomise izakhamizi ezedlula ikhulu ngenhloso yokuzifundisa indlela zokulwisana lalezi ezisuka zifohle ezibayeni zabo.
We are teaching them about animal behavior, what needs to be done so that they can also become the first line of defense.
Sibafundisa ngendlela zokufunda izenzo zenyamazana kumumo ochineyo. Laba yibo abazabe ibutho nxa zithe zahlasela, njalo sikhethe indawo ezilohlupho lolu kakhulu ukuze izakhamizi lezi ziqeqetshwe.
Uveze njalo ukuba sebemanyanele engatsha zikahulumende ezeRural District Councils ukumelana nalolu hlupho, esithi lonyaka kuphela sebetshayelwe umakhalekhukhwini ngabantu abedlula inkulungwane bebika ngokuhlaselwa zinyamazana zendle. AbeZimbabwe Environmental Lawyers Association babika ukuba izehlakalo zokulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle lokhu zisanda okwezinga elimangalisayo. Baveze ukuba kusukela ngomnyaka ka-2016 asebebulewe zinyamazana lezi sebephezu kwenkulungwane lengxenye 1598 okungahambelani lobe kusenzeka kweminye iminyaka. AbeCenter for Natural Resources Governance bona bathi imbangela yalokhu idalwa yikuswelekwa kwamanzi kuma game parks, ukungabiyelwa kwendawo lezi kanye lokuhlaliswa kwabantu kumingcelele okuthiwa ngama buffer zones. AbeZimbabwe National Elephant Management Plan babika ukuba ilizwe leli lilenani lendlovu ezedlula inkulungwane eziyisithoba minwe mbili 82,000. Ngakho ke uFarao uthi liphezulu kakhulu leli nani kwabangazelusa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe, uMongameli Joe Biden weMelika namuhla uqhube inkulumo lomunye wakhe wakwele Finland, uMongameli Sauli Niinisto, edolobheni leHelsinki ngemva kokugqiba umhlangano womanyano weNATO. UBiden uthi umhlangano weNATO uhambe kuhle waphumelela kunjonga bakade beyibuthanele kwele Lithuania. Njengokuthembisa kwawo izolo, amagqwetha kamnumzana Sevia Kasukuwere athi akhweze amaphepha enkantolo yeSupreme Court ekuseni namuhla ephikisa isinqumo sedale leHigh Court esokuvimba uKasukuwere ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli eHarare, omunye wamagqwetha la unkosikazi Jacqueline Sande uthe ukuphikisa isinqumo lesi kusho ukuba uKasukuwere uqhubeka engomunye wabancintisayo kulolu khetho. UKasukuwere uthi iZANU-PF yiyo esebenzisa inkantolo ukumvimba ngoba isesaba ukuthi uzanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Kepha abeZANU-PF baya kulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDokotela Shepherd Mpofu endawonye lomunye osekela uKasukuwere umnumzana Ntokozo Msipha.
Sikhangelele ukuphumelela kakhulu eSupreme Court ngoba i-appeal yethu is based on ukuthi i-judgment by the High Court iphambanisile and iqamule amalungelo kamnumzana uKasukuwere njengomuntu ongumZimbabwe. So masikhangele lapho kuphambaniseke khona, one of the things eziphambanisekile is ukuthi ungayikhangela yena ngokwayi-electoral act eyatsho ukuthi umuntu ukuthi azakhitshwe voters roll, there is a process okumele ilandele, which that process Zac itself ayizange ilandele. We have a case civilly esibona ngathi strong, and ma ukuthi iSupreme Court ingazange ilandele ipolitics, we are likely going to win Supreme Court.
Dokotela Mpofu, ulubona njani lolu daba wena?
Mina engibonayo ukuthi inkantolo zeZimbabwe singathi zingani zicompromised. Indaba kaKasukwere mbone ngani iyo yezindaba ezitshengisayo ukuthi inkantolo zeZimbabwe zingani zisebenzela iZANU PF kakhulu, even nxa ungakhangela indlela i-CCC ebiphethe ngayo emalangeni adlulileyo, konke lamapholisa amakhosi uyabona nje ukuthi hayi kulento engekho kahle. Nxa ungalandela umthetho lo abathi after every 18 months kumele ube seZimbabwe, otherwise nxa ungabanga khona eZimbabwe nge-18 months phezu, awukwazi ukuma as a presidential candidate, awukwazi ukuma futhi njengomuntu ovotayo. So kuthiwani ngama-ordinary citizens la arejistile ukuvota but maybe bahlala ku-diaspora, bahlala ngaphandle kwelizwe? So into yenziwe yinkantolo singathi vele ngamafitshane ayilangqondo.
Baba Msipha, umthetho uyathi ukuthi umuntu ukuzaphatheke kukhetho kumele angabi phandle kwelizwe okwe-18 months. Ubaba uKasukwere uke wabuyela eZimbabwe yini phakathi kwalezo nyanga?
Baba Nkomo, mbona ngani ungasebenzisa ibali lithi angabi phandle kwelizwe, siyabe sesilahlekile. Umthetho uthi ordinarily resident in Zimbabwe, kumele sikhangele i-definition ka-ordinarily resident in Zimbabwe. Ingasiphathisa kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi laba abazama ukusincintisa emakhothi bazama ukumvalela phandle ba-right yini. U-ordinarily resident in Zimbabwe akatsho ukuthi kumele ukuthi abe ngumuntu ohlala eZimbabwe oke wangena eZimbabwe. Ordinary resident in Zimbabwe i-definition ikhavela ukuthi umuntu obalisa iZimbabwe njengekhaya lakhe.
Kodwa nxa ubaba uKasukwere ezimisele ukuba ngumongameli weZimbabwe efuna ukuncintisa mpela kukhetho, akusiwo mlando wakhe yini ukuthi achaye ipasipoti yakhe athi hayi inkantolo nampu ubufakazi bokuthi senke ngaba seZimbabwe phakathi kwenyanga ezingu-18? Kukhanya kuyinto elula nje.
Yabona Nkomo, i-court and court processes and court judgments create abakuthi law i-precedent. If angalandela those particular steps okuyi-interpreter umthetho we-ordinary resident ngaleyo ndlela, uzacreate i-precedent ezahluphuza umuntu wonke weZimbabwe ozafuna ukucontesta in future. We do not want to create a wrong precedent in the court.
Ngize kuwe Dokotela Mpofu, ngike ngazama ukukhuluma labantu bezanu mayelana ngalolu daba. Ngizame abantu ababili balile bathi hayi ilolu liyatshisa. Kungani belwesaba udaba lukaKasukwere lolu?
Ngoba bayazi ukuthi into ezenzakalayo asizo zinto ezisemthethweni or eziku-constitution, into ezenziwa zinkantolo zeZimbabwe. And njengoba chilo ubaba uMsipha lapho ukuthi nxa ungahambisa umuntu enkantolo uthi ulecala, wena omhambisileyo nguwe okumele utshengise ikoti uprove ukuthi umuntu lo ulecala. And nxa usukhangela okwenzakaleyo i-judgment kaKasukwere leyo, imantshi akatsho laye kakwazi ukuthi uKasukwere maybe ubeseZimbabwe last month or whatever month, umuntu lo omhambise ekhothi laye akala evidence, but imantshi ibuya le-judgment eprova ukuthi hayi uKasukwere is on the wrong, akumelanga abe nyaphi abe ku-ballot box, njalo akusamelanga avote, akumelanga abe ekhankasele ukuba ngumongameli. Any umuntu olengqondo ezihlangeneyo angeke akujustify lokhu, angeke akumela lokhu.
Siyabona baba Msipha, abanye abancintisayo bayakhankasa ekhaya, uChamisa, uMnangagwa, kodwa ubaba uKasukwere lokhe eseSouth Africa uzahamba yini eZimbabwe ayekhankasa ekuground njengomuntu oncintisayo kukhetho, alubana iSupreme Court ithe hayi kumele aqhubeke ukhona kukhetho?
EZimbabwe uzahamba, is beyond reasonable doubt.
Dokotela Mpofu akuyiphethe yebo ubona okasukuwere engumuntu olosekelo kokuthi engahluthunela umnankagwa amavoti yini amphambanise kukhetho njengokutsho kukababumsi.
Siyabonga lizwe udokotela Shepherd Mpofu lo mnumzana Ntokozo Msipha kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.